Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-18 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela ePhalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lokhetho ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo.
Wazananzela ukuthi iZANU-PF kathe sithatha phela abantu eMount Darwin ibalethe eCountry Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begokwe bethatha egokwe befakwa eCountry Park.
Ivandla le-CCC lithi idalela ePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa yisisekelo sombuso.
Konke lokho abantu bakubona ngani iParliamenti ngeConstitution le esilayo yiyo efanele ukuthi thungamele ingene zonke izindawo ibuyize bikele abantu ukuthi iqiniso yileli.
Uhulumende weZimbabwe uthi izolo eHarare usayinelane izivumelwano loweMozambique ezigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa loso wabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi.
Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingabala kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili.
Inkosana yakweleNgilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho oluzayo.
Asambel matuta siyovota.
Asambel matuta siyovota. Sivote ngenkulu.
Asambel matuta siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela parliament kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo uChamisa uthe lapho amalunga alelidale ekhulumisana ngomthetho ololongwayo Electoral Reforms and Amendment Bill kumele enze umthetho uvumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Uthi njalo kumele iParliamente yenze kube lula ukufinyelela ugwalo lwe-voters roll kungela migoqo, kanti njalo izinduna lazo zenqatshelwe kusebenzelana leZANU-PF ukudinga amavoti. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Sweet and Jirowodza yena ogcizelele amazwi kaChamisa.
Ama-reforms aqakathekile, ama-reforms inguquko emthethweni wokhetho. Uzananzela ukuthi iZANU-PF yabifuna yona ukuthi izenze ichilamoya, izenze unompembe. So sibona ukuthi angaze kibe ngichilamoya iphinde ibe ngu-Felix Tankawarima ibe ngu-referee esikhathi sinye. iZANU-PF kuyakuqakathekile ukuthi ikhethe lokho ikufunayo. Nxa ifuna ukuthi ibe yibhoso, ime njengebhoso, right, ingazenzi unompembe kanobhutshuzwayo. Bese sinanzelela futhi ukuthi okuyabo qakathekile khona phana imithetho e-electoral reform ezakhayanani le-residence lokuthi abantu abavotayo esigabeni ngobani. Ngoba sinananzela ukuthi iZANU-PF kathe sithatha phela abantu eMount Darwin ibalethe eCountry Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begokwe bethatha egokwe befakwa eCountry Park. Konke kuyimizamo yokuthi uMthuli Ncube athole ulutho eCountry Park. bona ukuthi imithetho le vele ayisiyo umthetho wokuthi nxa sesiya kwamanye amazwe umbeni sesifaka umthetho o-United Nations okhetho umbeni owe-SADC. Bona ukuthi ukwenziwa iZANU-PF vele into esolwayo.
UChamisa uthe kumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Okuyinto iZANU-PF eseyakubeka kwacaca ukuthi kayisoze ikuvumele. Libona kungenzeka yini lokho?
Umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, ukhuluma into ebalulekileyo, into eqondileyo, nxa ekhuthaza ukuthi kube le-diaspora vote ukhetho oluvuma phela ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe lalabo abahamba beyiziphepheli kwamanye amazwe ukuthi bavote, ngoba esikubona kwamanye amazwe ukuthi kungafika ukhetho abantu abahlezi phandle kwelizwe bayavunyelwa ukuvota. Siyazi thina sikubone ngo-2008 ukuthi abantu abasebenza kuma-diplomatic missions, abantu abasebenza bengaphansi kweZimbabwe Defence Forces, amabutho lamapholisa ababethunywe yi-government emsebenzini, ibo bodwa abavunyelwa ukuthi bavote. Kodwa-ke singakukhangela futhi ngamehlo abanzi, izananzelela ukuthi abantu abasebenza bengamapholisa lalawa mabutho babanjela ubhulo, ubanje uswazi sibili ukuthi betshele ukuthi votelani iZANU-PF. Lokhu sikubone ngo-2008 khonapha kobulawayo, abantu bebanjela ubhulo ukuthi bevotele iZANU-PF, yibo bodwa abantu ababevunyelwa ukuthi bevote. Lokhu sikubona kuyephula kwamalungelo oluntu ukuthi abantu asebekuthiwa bayavota yibo abantu ababebanjela ubhulo.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo nobhala obona ukuqutshwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF, umnumzana Obethi Mpofu.
Ama-reforms njengesitsho ukuthi kumele kukhulunywe ngawo uparliament, abameli beparlamente abe-CCC nabezana, yiyo indlu ela ilungelo lokuthi kukhulume ngakho konke lokho.
Kodwa lina ngokubona kwenu kukhona yini okungalunganga okumele kulungisiswe ephambilini kokhetho?
Thina sisebenzisa le ndlela esebenza nayo njengephathi nalaba abasimeleleyo kuparlamente. And eparlamente kule program inhlelo abazilandelayo kukhulume ngodaba olungathi kumele kungabe kufuna ukukhulunywa ngalo. Kumele bona amalunga eparlamente la afuna ama-reforms bafuna kukhulunywa ngalo, bakufake ku-agenda yakhona. Lokho kuthiwa khona i-order paper. Nxa bengakufakanga angikwazi ukuthi babonti kungafakwa kanjani. Yinto okumele bayenze bona njengokubona kwabo, njengokumele kwabo abantu, nothi ukuthi ingalungi ngaphandle eparlamente. Kumele iparlamente ibe yiyo ezinezinto zonke ababona ukuthi kasika.
Uthi njalo uChamisa kumele abakudiaspora bavunyelwe ukuvota, kanti lamabandla ezombusazwe lozulu nje bavunyelwe ukuxazulula, ukuhlaziya rather, bebona ukuthi i-voters roll imi kahle yini kungakayiwa kukhetho.
Kati konke lokho ngathi yinto elungiswa yindlu enkulu yomthetho okuthiwa yiparlamente. Akula muntu ongaphuma ongavuka ekuseni sithi hayi nezinhlobo sekumele abantu bavote, abantu bengavoti, abe-diaspora zimbaba. Kumele indaba leyisuke ephalamende iye emthethweni njengoba iphalamende iyenza umthetho. Konke abakhala ngakho yinto abangayenza ephalamende abakhona.
Lo-ke ngumnumzana Obethi Mpofu, unobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi idale lephalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-gold mafia ngoba lilamandla elawaphiwa isisekelo sombuso. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise ngomvulo ukuthi usecebise idale ukuthi lichiyane lokucubungula udaba lokuntshontshwa kwegolide lithengiswa ngemali engcolileyo ukuze ihlambuluke. Ke sizwe ingxoxo esiyenze lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulukandaba abantu babamba umlomo wangaphansi besizwa ukuthi uSpeaker of Parliament ubaba Mdenda unqabile ukuthi indaba le iqoqwe eParliament. Abantu bayasibuza njalo badungeka ukuthi kwenzelwani njengoba iParliament kuchapter 6 section 119 umsebenzi weParliament esithi the roles of the Parliament. Khona phana kule umsebenzi emthathu sibili efakiweyo okuqala singathi kuthiwa i-oversight. I-oversight ngeyokukhangela ukuthi ama-institutions lama-executive asebenza njani. Siphinde sibone ukuthi okwesibili iParliamente iyo eyenza umthetho. Okwesithathu iParliamente ama-members of Parliament yibo abamela abantu uzulu jikelele ngenxa yokuthi sonke singake sahamba singene ku-House of Assembly noma ku-National House or ku-Senate. Yikho ke imisebenzi leyo imithathu efanele ukuthi ifezwe ngama-members of Parliament ukuthi ilizwe libuseke kahle. U-section 119 ye-constitution iyatsho njalo ithi ngizacala ukucela ukubala ngesikhiwa u-3. For the purpose of subsection 2, all institutions and agencies of the state and government at every level are accountable to parliament. Sikhumuche ithi ingatsha zonke zikahulumende zifanele ukuthi zigobe zilawulwe yiparliament. Yikho ke uma iparliament ifuna ukuthi ixoxe ngobusela lobo obuthiwa benzakala ngegolide abayithi igold mafia. Yeah, akukathonisiswa kodwa phela abafani bacubungule ngoba iParliamente yiyo ephiwe umsebenzi lowo nguhulumende njalo yaphiwa yiconstitution yeZimbabwe.
Abantu bayabuza ukubana kanti vele yona iParliamente isingezikhothamathe na njengoba ingabambi ngamandla uhulumende ukuthi acubungule lolu daba.
Konke lokho abantu bakubona ngani iParliament ngeconstitution le esilayo yiyo efanele ukuthi thungamele ingene zonke izindawo ibuyize ibikele abantu ukuthi iqiniso ileli. Umuntu uma engakathonisiswa kalacala kodwa kufanele ukucubungulo okwenziwa ukuthiwa yi-investigation ngesikhiwa. Njalo iParliament kusection yokuqala khonaphana ithi iParliament evikele iconstitution. Iconstitution lefanele ukuthi ivikelwe igcinwe njalo bafeze uhulumende ozinzileyo, uhulumende wabantu. Uma iParliament la isilahlelwa khatshana khonale sebefaka izihlobo zabo ukuthi bacubungule esingathi investigation kambe kuzaphumana. Yikho ibandla labantu CCC ikhala labantu ithi lokho okwenzakalayo yimhlolo njalo asisoze sibone uhulumende zinzileyo as long as iParliament isisebenza ngokutshelwa ukuthi yenzani lokhu ingalandeli iconstitution. Kuqakathekile ukuthi iParliament ilandele iconstitution ngoba yibo abagcina lokuvikela iconstitution.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe izolo eHarare usayinelane isivumelwano loweMozambique esigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa losowabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyuse ofike elizweni izolo njalo ophakathi kokwethekelela ilizwe okwamalanga amathathu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ungathi uyazikhangela izivumelwano ezikhangelane lobucwepheshi bokusetshenziswa kwamanzi emifula egeleza eZimbabwe laseMozambique. Lokho nje inhlala yenza njengoba ngisitsho ubusuzibuza ukuthi kambe lezo zivumelwana ngezanini eziyasebenzani zizanceda njani umphakathi. Yebo kambi labo abazi lobelana phansi bangaba lazo izizathu ezithize zokuthi lokhu kuzabasiza. Inhlala yenza njengoba ngitshilo yokudlelwana kwamazwi ukuthi kube lolutho oluthize, njengoba lathi silabo makhelwane esihlezi labo siyakhulumisana ngalokhu lalokhu, sibabaze lokhu lalokhuya. Kungatsho ukuthi eqinisweni sesingaswela ubuthongo ngakho lokho esiyabe sikukhuluma. Angithi phela omakhelwane sibakhethi, sizibona nje sesilabo makhelwane ingabe siyabathanda kumbe asibathandi, kodwa kanti sincelelane labo, lezibi zabo ziyangena kwethu, lezethu zingene kwabo, sibe sesikhulumisana ukuthi singahlalisana ngcono njani. Kodwa ngombono wami lezivumelwano kazilancedo olubambelekayo owakhathizi, izivumelwano nje zokuthi abantu bathi singomakhelwane singenza lokhu lalokhu.
Singathi amazwe la womabili ubudlelwano bawo buqinile yini, njalo kukhona angakwenza ukuthuthukisa imnotho ekalo lalo?
Eqinisweni budala kusukela khona le kusaliwa impi, siyakwazi ukubana ibutho elalingaphansi kwezanu owawuthiwa izanla lalilobudlelwano obukhulu lebutho lase Mozambique ngesikhathi sabo Samora Machel el Frelimo. Ngakho ubudlelwano bakhona babo ngobezikhali zempi kusaliwa lalabo okwakuthiwa ngabacindezeli amaPhuthukezi eMozambique lamaNgisi lapha kwelakithi. Ngakho-ke ubudlelwano bakhona yibona lobo obadaleka ngaleso sikhathi sezimpi zokudinga ukubana abantu bazikhulule. Kwase kusuba njalo kwaswela kanti kube lobudlelwano bokuthuthwa mbe bokuthwala kwamafutha esuke eBhayira ngempompile kuthiwa yiFeruka ezogeziswa kuleli lizwe siwathola endaweni ezithiyeneyo. Qathekileke ukuthi ubudlelwano obunjengalobo bube khona bugcinwe kahle, ngoba nathina phela andiyilizwe esingelalo ulwandle lapho imikhumbi engafikela khona. Izinto zethu zonke ezibuya ngemikhumbi zifuna amazwe esakhelana elawo alolwandle lapho imikhumbi ezafika khona, sibe sezithola khonapho-ke lathi lokho esiyabe sikuthola kuvela kwamanye amazwe. Yibo-ke ubudlelwano obungaba khona-ke obunye obuqakathekileyo phakathi kweZimbabwe leMozambique. Ingasatsho-ke lokuthi-ke vele-ke imingcelele layo yaphongwehlukanisa abantu, ungakhangela kwoManica province eMozambique leManicaland eZimbabwe, abantu bakhona ngamanyika kuya ulimi lwabo lucishe lufanane. Ngakho indlela ngobunye ubudlelwano obungaba khona-ke lobo. Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwala mazwe amabili esingabala kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili, ikakhulu thina njengathi lapha eZimbabwe. Angiboni ukuthi kuyini okukhulu esingakuzuza ukungaphakamisa inotho yelizwe lakithi, ngoba vele singohwaya ibheji okwakhathesi kasilalutho, singazi kwelizayo kodwa okwakhathesi
Hello ke ngumnomzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iCommission yezenkohlakalo eZak seyabopha abantu abedlula amakhulu amane 400 kusukela ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba lobulembu helenewszimbabwe.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere utshele umhlangano we-United Nations kwele Switzerland izolo ukuthi ele Zimbabwe likhokhelwa ngohulumende olocuku olwedlula uhulumende kamongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hi Ngiyisabingelela msakazwe. Sicela ukubuza ubaba lo ukuthi ngubhodloza Sibanda ukuthi ucubungulazi phezombusazwe ngaphandle kokuthi ukhulumela izano. Kusho ukuthi vele yena kahle 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 vuma ukuthi lawo sefaka labo malakhi inkomo. Labo bonke laba abakhulumela izano labo belief gawule. Ngeke sitshele ukuthi kumele TRC ikhombisa amagama ukapitol ungakabi khona ukuthi soloku kusasa. Amagama singakhipha namhlanje TRC kuvuka kuvoto. Akusho lutho lokho. So engasitshethi izano PF sinqobile ngoba sikhipha amagama si TRC yena izano PF ayebona inqoba nini ukhetho since 1980. Yena akathi izano yakhe bazoriga ukhetho ngoba TRC ayifaka ngamagama. Becatshe ngakho bethi TRC singakhipha amagama sesibarigile sesibadli. Hayi ukuthi izano PF ngadli TRC ngefree and fair election. Hayi. Ubaba uSibanda akazikhulumele izano PF yakhe njengabo belief gawule engathini ukucungula ezombusazwe. Engakwenzi lokho ngoba vele siyambona vethu ungwezani dlala ngabantu nje ukuthiwa ngumfundisi yini siyabona
asakazi bethu abahle lami lonke balaleli baka studio 7 siyalibingelela ngegaba elihle likaJesu ngisithi ukukhalipha kwabe-CCC laba bantu abezanyu bananzelele insiza babachaya khona abantu bawina so bahlezi kade sibafuna ukuchaya futhi ukuthi bethusele abantu ukuthi bewina so ibhora leli lidlalwa ngokukhalipha lidlalwa ngokukhalipha ngokubana phana bayakwazi ukuthi ngokuchaya yikho abantu bayethuselwe kakhulu thina emaphandleni lapha siyethuselwe ukuthi singethuselwa sibavudele so ngokunjalo bakithi kunzima kubonwa yithi impilo esesidlulekiyo singayengwa ngokukwevuka kusenzakala namhla esesithengisa izulu lomhlaba kathi insuku zonke lezi 43 years izulu lomhlaba besingalibona asingayengwa njengabantwana abancane abafake iswitsi emlonyeni asiyikhipheni izanyu asiyikhipheni singabuyeli muva phansi lezanyu bayiphume ayiphumele emthwaqana yabo phansi lezanyu asiyikhipheni asibambaneni sonkeni sibe munye sibe moya munye ebhokisini sonke sidlale sikudlalayo yebo wathi ngahamba emgaqweni singabezanyu ngabe sirobha besabutshaya kodwa bakithi emabhokisini ebhokisini asibatshengisele izigulu zenyoka
salibona ku-studio 7 nje nonke kumahlabezeli ku-studio 7 nawo siyajabula mpela kuba lo hlelo olunjengolweni studio 7 siyajabula kakhulu babambi bohlelo lwe-studio 7 okhuluma nguhlabangane ujacob hlabangane siyabonga amahlabezulu kakhulu ukusazisa izindaba ngemihla ngemihla ngijabule kakhulu nama ungena ehlelo kakhulu studio 7 isambulela okufihliwe istudio 7 isitshela iqiniso istudio 7 isazisa konke okuyikho elizweni lethu eZimbabwe siyajabula kakhulu phambili ngestudio 7 bantu bakithi siyabonga ngaphela amandla studio 7 siyabonga
studio 7 litshona njani elibingelela amagumbi wonke amanomhlaba sithi hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu lisenzela wona uNkulunkulu ungayethi ukhokhelela izikhathi zonke into nje ngathanda ndokudana kakhulu ngokugawulela ukukhuluma amanga maye khuluma ngendaba yokuthi umnanga kwawela phisa uthwangarayi hey awuzanzisa ubuhlungu ngamanga akhe aluhlaza tshokotshokotshokotshokotshoko umnanga kula amanga uthwangarayi ngathi wabulawa yibo yena ebese sithi umnanga kwamlaphisa emlaphisa unganxa wamlaphisa nto uthwangarayi sowafa umuntu lo waliloya izanu p f la basizisa ubuhlungu umnanga kakulanto vela loncedo ngayelizweni lakithi abantu bayahlupheka kakhulu akulanto ayenzile ebukekayo ekhona elizweni ngaphandle kokubukeka kwake ukubopha abantu kuphela yikho kukhona akwenzayo ukubopha abantu abafake emajele ngani into le yamchaza yena nxa ebona abantu bebhadla emajele bengelamacala kuye kumnandi uyakholisa ubona ngani uzesatshwa kodwa into nje mina engikhulume ebantwini abantu bangabi lokwesaba kuyadlula lokhuyana akwenzayo abantu bezimbabwe bazimisele bekhethweni bavote uhulumende abamfuna bayabona into ezenzakalayo akulanto enhla yenza endaweni ezingcolileyo uyatholakala endaweni ezingalunganga utholakala khonapho kodwa ezikhangelane lelizwe ukuthi amele abantu bakhe akabameli abantu bayahlupheka elizweni yasidanisa kakhulu lokho ukuthi bahlezi ngamanga ogawula bakebekele amanga hlabe esitela amanga asithaphazelele amanga abathini ngiyabonga kakhulu
ye mbingelele enkundleni lingabe litshona njani basakazi okhuluma engumantsheza hayi gawule ususwele lapho ozacatsha khona gawule kambe abantu abaphethe imali okwedlula bonke abantu emhlabeni ngobani abantu abeqembu elibusayo abe ezano PF manje i-opposition party iza kukhuphulani ngoba abantu ke-opposition labantu baseZimbabwe abalayo imali yoku-owner amashopu. Amashopu wonke lamathraka angene elizweni ethwele impahla ngawo abantu bezano. Abantu bezano amaminista yibo abakhuphula izinto gawule. Suswele lokuthi uzangena ngapi gawule, susithi khona abantu bakhuphula ngoba baya ekhethweni. Shemu ngawe gawule shemu. Uyazi ukwehluleka kulamanyala, uyagcina usudobha lokhu lalokhu lalokhu uzama ukuvika ngakho usucatsha ngomunwe. Gawule abantu abalamabhizinisi aba-ona yonke into ngabantu bezano PF. Omunye wakhona nguwe okhuphula izinto ube sucatsha ngomunye uthi ngabantu be-opposition kumbe uthi ngabantu baseZimbabwe. Inkinga yenu leyo elinayo elicabanga ukuthi umuntu waseZimbabwe kufanele bonakale ngokusapota izano yiluhlupho elinalo gawule cacha ngomunye.
Lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkosana yesikhosini sakweLengilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Unina kaPrince uPrincess Diana wafa ngemva kwengozi yemota eyayixotshaniswa ngonozindaba ngomnyaka ka-1997. Kodwa amapholisa eNew York athi bekungelangozi ebangelwe ngabezindaba laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Udaba lokuxotshaniswa kukaHenry lonkosikazi wakhe bexotshaniswa ngamapaparazzi ludaba oluyilo olwenza ukuthi uHenry agcine esesuka lapha elizweni laseNgilandi athuthele elizweni laseMelika ngoba into le ihlala kuyinto ahlale khuluma ngayo sonke isikhathi ukuthi ngendlela abakhanya abepaparazzi belandelela impilo yakhe njalo noma behlala becubungula impilo yakhe wesabela ukuthi sekungamana kwenzeka lokho okwenzakalayo kumama wakhe okuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi okutshengisela sobala ukuthi into esasekhona emqondweni wakhe njalo into angakhohlwanga ngayo.
Siyabona ukuthi kuthiwa babuziwe uyise kunye labafowabo bakaPrince ngendaba yenale bathi bona kabafuni ukukhuluma ngayo. Kungakutshengisani lokho?
Impi yomdeni le ekaHarry lomdeni wakhe into yakhona ikhanya iqhubekela phambili ngoba sekuye kwabe lempawu eziningi kakhulu ukuthi nxa bephendula ngaleyo ndlela akumangalisi ngoba ngisho langelanga mhla ubaba wakhe egcotshwa ukuba ngu-king sabona lapha ukuthi Harry wayehlele emuva lapho wayehleli nje kwakungafanelanga ukuthi yena njengendodana yakhe wayefanele ukuthi ngabe ukuthi wayeku-front row njalo wayefanele ukuthi ngabe laye wahamba wayaguqa laphana kubaba wakhe wayabingelela ubaba wakhe ngesikhathi esethethe noma ngithi esegcotshiwe ukuba yi-king kodwa azange sakubona kusenzakala lokho noma ngesikhathi engena wangena nje ezigambela nje engathi ngumuntu mahlayana kukati ngumntwana wakhe uKing okutshengisela sobala ukuthi umbango okhona laphana mkhulu kakhulu njalo asazi ukuthi njengoba uQueen Elizabeth yena engasekho owayebonakala enguye wayengenelisa ukuthi akulungise lokhu ukuthi kuza kuqhubeka kunjalo kuze kube nini. Kodwa ke ngendlela okwenzakala ngakhona sekule division enkulu kakhulu phakathi kukaHarry lomfowabo
lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olandela izembusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela ePhalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho luzayo lube ngolukhululekileyo. Ibandla le-CCC lithi idale lePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-gold mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa isisekelo sombuso welizwe. silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibanini njalo sikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, abangayakwanisa ukuza www.voandebele.com.